on his birthday today. Good night.
Siyabonga Chris lechona njani emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhlaka 7 ngonqabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngontungameli inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abantu babhodi idolobho lonke kobulawayo sitshengisela ukuthi hhayi thina simelana nala amavuzi phathi lokuthi abantwana bebe bedakiswa bebe njalo bebanza ngendlela engafanelanga. Ngakho sibhodi ibulawayo yonke abantu sathengisela abantu bakubona abantu abaningi bathokozile kakhulu.
Amakhulu ezakhamizi zakobulawayo zingene ezitaladeni sitshengisela lamhlazisola abasakhulayo ngokungaziphathi kumadili abawenzayo lapho abadakwa khona besiya emacansini bebaningi. Olwela amalungelo oluntu othunje ngombimbitho u-Itai Dzamara ufikise iminyaka engamashumi amathathu lasithupha yokuzalwa namhla. Imuli yakhe ilokudana okukhulu ngoba ephatheke kubi ngokunyamalala kwakhe. Kuhlandla le-Woza Friday lamhlanje, uBenedict Nhlapo liqhunisela ingoma zerumba ezivela kudlalade elitsha elika-PK Phakamani Nkomo leqembu lakhe le-Napolo Express. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amakhulu ezakhamizi zakobulawayo ezigoqela abezinkonzo abezombusazwe labanhlanganiso ezizimeleyo namhla zingene esitaladeni zitshengisela phezu kokugcwala kwemidlalo yabasakhulayo lapho abanatha khona utshwala besebenzisa izidakamizwa njalo besiya emacansini bebaningi. Ukutshengisela kwanamhla lokhu kwenzakala ngemva kokuba iningi lakobulawayo lisithi sokumele limidlalo ithathelwe amanyathelo. Kumaviki amalutshwana asanda kwedlula kulabantwana besikolo abambalwa eHarare lakobulawayo ababotshiweyo ngemva kokutholakala betakiwe. Omunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu umfundisi Useni Spanda utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uhlelo lwabo luphumelele kakhulu.
Abantu babhodi idolobho lonke kobulawayo sitshengisela ukuthi hhayi thina simelana nala amavuzi phathi lokuthi abantwana bebe bedakiswa bebe njalo bebanza ngendlela engafanelanga. Ngakho sibhodi ibulawayo yonke abantu sathengisela abantu bakubona abantu abaningi bathokozile kakhulu abanye bacine besiba ingxenye yecuku lelade lipota.
Elibanxusileyo babuyile bonke na kumbe bakhona abanye abangabuyanga?
Ye hayi babuye bonke kade sibancusile ama-junior councilor abafundisi i-council ngokwayo amapholisa babuyile bazokhuluma abantu njalo besisesi sine sithola lamagqwetha amagqwetha la amele amalungelo oluntu babuyile lawo bezokhuluma ngokuthi besitshengisa emthethweni ukuthi kuhamba njani kakhulu amankazana lawa acine fiqela ukuthi umuntu achade esesemncane. Ngakho besile bulawayo yonke ibuyile ngobuhle bayo ibuyile njalo ngobuningi bayo.
Abezombusazwe ke bakhona ababuyileyo abafana labo meya labanye?
Ye umeya ufikile laye wafika waphosela izwi lakhe ukuthi hhayi njenge-City Council bayamelana lakho lokho. Siyabonga kakhulu ngoba i-City Council yona ngwayo yakobulawayo ivele yahle yasinika indawo laphana esijoli ukuthi senze singabhadali ngenxa yokuthi ithi layo iyingxenye yomkhankaso lo. La mapholisa lawo asiphekelezele azange njalo afuna ukuthi abhadale bethi labo bayingxenye yomkhankaso. Ngakho ubulawayo bephumile ngazo zonke izindlela. Abumbusazwe abaningi abane incwathi ade kusesekuseni bafonela abane besitawusozi bakhona ukuthi buya kodwa kusukela kuma MPs la asande ukukhethwa kathesi kusiya kunabavela abadala bakobulawayo lama councilor bonke befona besupporta besithi hayi bafuna ukuba ingxenye yalokho esikwenzayo.
Manje selizenzani kathesi njengoba selitshengisele kobulawayo?
Ye, sesikhangelela ukuthingene kwamanye amadolobha ikakhulu idolobha elikhulele eHarare sebethe bafona abaningi khona ngalabafundisi labezikolo ukuthi sibe bafuna ukuba ingxenye yalokho esikwenzayo.
Umfundisi Useni Spanda ngomunye wabaqoqe ukutshengisela phezu kwemidlalo enziwa ngontanga kobulawayo. Ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande wo Studio 7 ekhona le kobulawayo. Olela amalungelo oluntu njalo eyintatheli zindaba othunjwe ngombimbitho umnumzana itayitsa mara ofikise iminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha namuhla njalo imuli yakhe ithi inanze leli langa ngokudana okukhulu ngoba iphatheke kube ngokunyamalala kwakhe. Umkatsamara labantu bakhe kanye lomfowabo uPatson bananzele lilanga ngokuyahlala eAfrica Unity Square eHarare lapho uItayi ayevame ukuhlala khona labanye bakhe betshengisela besola umbuso weZANU-PF. Ngesonto uZamara wafikisa inyanga ezinhlanu engazakali ukuthi wadliwa yini. UPatson Zamara uthi bacela abangaba belolwazi ngokuthi uItayi ungaphi baze phambili. Umsekeli wesikhulumeli seMTCT uNkosazana Thabita Khumalo wabesebenza njalo esazana kakhulu loZamara uthi kuyadanisa ukuthi ilanga lakhe lokuzalwa lifika kungaziwa ukuthi uyaphila yini kumbe hatshi kanye lokuthi vele kuyini okwenzakalayo kuye.
Lamhlali langa elibuhlungu kakhulu libuhlungu ukuthi yakulantu akulantu edunga umzimba njengokwazi ukuthi uItayi ungaphi namhlanje njalo uyasigamula amadolo ukutshengisa ukuthi iBZANU-PF yangikhona le yathunywayo eyamthumbayo akulanto ayenzayo simfaka emthandazweni uItayi Zamara ukuthi sithemba ukuthi uSomandla lapha khona uyamphathisa njalo uzabuya enyamanye.
Imuli yakhe ithi ithakazelele ilanga lakhe lokuzalwa ngokuyahlala eAfrica Unity Square lapho abevame ukutshengisela ehlezi khona labanye bakhe. Ungathi kuqakatheke kangakanani lokho?
Kuqakathekile kakhulu ngoba yilo langa lokuzalwa kwakhe njalo yiyo indawo lapha ehlezi khona emelele impendulo yakhe encwadi ayinikiwe namgame. Ngilethemba ukuthi amaZimbabwe amaningi bahambile bayathakazela leli langa lo likaItayi umuntu owazinikela ukuthi akhulule izizalwane zaseZimbabwe okuyafikisa ugalo kumgame ukuthi ayishiye isihlalo. Into engakaze yenzakali isenziwa ngithi ngubani kodwa yena wazinikela. So ngilethemba lokuthi ilanga leli kuma-calendars ethu sonke kuzaba lilanga esalikhumbula mihla ngemihla minyaka neminyaka sikhumbula uItayi Zamara.
Imuli yakhe ithi njalo kulambiko eyitholayo ivele emapholiseni ekuthini asefike ngaphi kudaba lokumdinga. Uthini ngalokho?
Avele amapholisi eZimbabwe awalandaba lezizalwane zaseZimbabwe ikakhulu izizalwane eziphikisa imibono yabo eyomnotho lemsebenzi okutho ukuthi uItayi alokhu akwenzayo ngokulobela umgazi igwalo lokuthi achiye isihlalo sokuba inkokheli yaseZimbabwe ukuthi kuyehlulekile yinto eyabagamula amadolo.
UNkosazana Thabita Khumalo ngomsekeli wesikhulumeli seMDCT sixoxelaye eseUnited Kingdom.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 Medium Wave, laku Shortwave 4930, 12080, laku 15775 kHz. lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Umchuchisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana uthi kabakazisi iMelika ngokusemthethweni ngokudinga umnumzana Walter Palmer obulale isilwane ebesidumile eWange ngontulikazi ebesisibizwa ngelokuthi nguSisil. UThomana uthi kuzathatha isikhathi eside ukuthi uPalmer asiwe eZimbabwe lapho alakho ukuthoniswa ngecala lokubulala isilwane lesi. Uthi kuzasetshenziswa iziqondiso zomthetho extradition treaty ezavunyelwana ngamazwe la ngomnyaka ka-1997. Kusenjalo iqhubekela phambili imikhankaso yokuzama ukuvimba ukuthengiswa kwenyamazana zeZimbabwe njalo lokulwela amalungelo azo. Enye yenhlanganiso eziqhuba imikhankaso le yi-Care to Petition nesilabantu abedlula isigidi i-1.2 million ebulenjini be-intanethi abafuna kumiswe ukuthengiswa kwenyamazana eZimbabwe. Baningi abathi lokhu akusoze kumise ukubulawa kwenyamazana mahlayana kungabonakali ukuthi imali iyangaphi. Omunye wabo ngomnumzana Masimba kuchera incwadi kwezenotho okhulumelo Gibbs Dube wo Studio 7.
Angibona ukuthi izathola ulutho oluningi. Okubemele wenza yenzo yokuthi uhulumende ube fanele akhokhele undaba le yokuthi babona ukuthi isilwane lesi ungaba le justice enjani kumbe engakanani, njengoba abantu ababulele isilwane lesi bezakala njalo bangabantu abayazizimali eziningi. Kodwa utshengisa njalo ukuthi sewule corruption eningi lapho eZimbabwe ngasingele, ngoba ukufa kwesilwane lesi khane njengani kule mali eziningi ezishintshane izale.
So manje ubona ngazani njengoba sokunje sokumele pho kwenziweni ukwenza ukuthi abantu begcina bevuna ongani kuyazwakala khona?
Sokumele sidinge indlela ezokuthi sigcine izilwane lama-rhinos lendlovu esizisele. Ngoba okusobala ukuthi asina plan eqinileyo eyokuthi singathi ama-animals lawa kumbe agcinakale ngendlela esingathi imihle. Kumele futhi sikhiphe i-corruption nxa kuyukuthi saphumelela ukuthi sigcine indlovu lama-rhino lo kunye osokusele.
Ye, yeah, mawukhuluma nge-corruption lapha uJohni baba kuchera, ngoba sikhuluma phela ngokuningi okwezinyamazana lapha.
Nxa sikhangele sabona ukuthi ezikhathini eziningi amacala anjengalawa awokubulala inyamazana ongekho emthethweni kumbe i-poaching bayabe bezakala abantu bangikhona kumbe bayabe besebenze u-national parks kumbe bayabe bezuze izimali eziningi ukuthi benze lokho okokubulala inyamazana. So iyo i-corruption okumele siyilungisise, njalo ama-communities kumele angenele njalo indlela ezokuthi nabo bancedise ukuthi i-corruption yangkhona ikhithwe.
Umnumzana Masimba kuchera incwethi kwezenotho bekhuluma ecingweni lo Gibbs Dube wo Studio 7 eseHarare. Abakhokheli belinye lamabandla aphikisayo ele Free Zimbabwe Congress bathi inkinga eseZimbabwe kwezombusazwe ikuthi abaningi babumba amabandla ezombusazwe benza lokho ngoba befuna izikhundla kuphela, hathi ukusebenzela uZulu. Kubika uMavis Gama. Le Studio 7 esagaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Siyaxolisa sihlobo esithandekayo, siza sesilethulela ke udaba luka Mavis Gama.
Lokhu ngokunye kokuvezwa izinkokheli zelinye lamabandla aphikisayo ele Free Zimbabwe Congress elibunjwe ngomnyaka ka-1999. Leli bandla lithi kungenxa yalesi simo lama bandla esehlulekile ukuzithatha intambo zombuso ngoba elenjongo yinye ekhangela ngamehla amafitshane angacabangi ukuthi kuyokwenziwani ngemva kokukhitshwa kwamgabe. Umgcini sihlalo ohlangothi lwabasakhulayo kuleli bandla le-Free Zimbabwe Congress mnumzana James Katso uthi eyabo injongo yehlukile kweyamanye amabandla aphikisayo.
Kulamabandla amaningi asebuyile since 1980, amanye asebhidlikile, amanye asekufunywa amabandla 5 out of ibandla elilodwa. Kodwa ngathi ngiyananzelela i-agenda yabantu bonke laba yikuthi bafuna ukukhipha uRobert Mugabe esikhundleni.
Wathi kungakho bephatheke enhlelweni zokufundisa uZulu ukuba leli libandla elizimisele ukunakekela abantu.
Iminyakeni edlulileyo from 2008 siphathise kakhulu empilo hospital eParirenyathwa eGweru General Hospital. Laba khathesi ezikolo sikuprocess manje ukudistributa amabhuku amapheni kodwa ngoba yikho esikutshengisa ukuthi asikabi ku-government kodwa kulento ezincane njenge-political party siyenza ama-fundraising siyenzani ukuhlanganisa abantu just ukuthi sitshengise ukuthi no sikhona.
Ukatso yena uthi ungomunye wabayisikhombisa abancintisa bemela leli bandla kukhetho lwamalunga edale lephalamende kukhetho luka-2013 ethi kunje basabalale ilizwe lonke abalandeli balo lanxa engasabethanga inani labo njalo lokuba bande kuziphi izigaba. Umnumzana Absalom Shumba uyisakhamuzi seHarare esitshengise ukungalazisisi leli bandla ethi lalokho elikukhulumayo kungekutsha kuyinkulumo asebeyijwayele yena labanye bakhe. Ushumbuthi okudingwa nguZulu weZimbabwe yinguquko empilweni hathi usizo wesikhathi esincane nje njengalokho okuthiwo yileli bandla.
Sithi umuntu ungamniki inhlanzi, nike indlela zokuthi agole ngazo inhlanzi. So nxa bengakaqalisi ukukhuluma indaba yemsebenzi, usizo yehe yinto ezizabuya zizahlala zikhona, even abanye abatsha bazabuya besilethela usizo. Kodwa thina sifuna ukubona imisebenzi, the cost of living itshintsha. Yikho lapho esingathi hayi bangani bangcono.
Leli bandla lithi kunje selisungule inhlelo ezithize zokuvuselela leli bandla ukuze lazakale emphakathini kube yilo elizakwanelisa ukuletha inguquko uZulu ayilangathelelayo ngoba isimo elizweni sesidinga abantu abafuna ukusebenzela uZulu hashi ukuba ngizikhundla njengalokho kwenzakalayo kwamanje emabandleni amaningi aphikisayo abunjwe eminyakeni edluleyo kusukela ilizwe lithola uzibuse. Ukuthi lizaphumelela kulokhu na abaningi bathi bazoyicela isivuthiwe ngoba wonke amabandla nxa esungulwa ahlabela ngoma yinye yokuthi wona ehlukile kulamanye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Live talk lamhlanje sikhangela udaba lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe okugoqela ukunyamalala kukamnumzana Itai Dzamara. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ye-European Union sikhuthaze amalunga ayo ukuthi agcwalise izithembiso zawo zokusekela imisebenzi yokuvikela imingcwele yawo ngalesi sikhathi lawo mazwe ebhekane lodubo lokwanda kwabantu abazama ukungena kuwo ngaphandle komthetho bevela e-Afrika. Abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatsha besimoslim abedlulisa amalawulo babikwa behlasele amahhotela amabili kwele mali babulala amasotsha amahlanu njalo bathumba ambalwa. Ilunga letale lephalamende njalo isiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Walsh Mencube unkosikazi Priscilla Misairabwi Mushonga uthi kwakulungile ukuthi alethe izembatho zabesifazana ezangaphansi ezisetshenzisiweyo edale lephalamende ngendlela yokugcizelela imbono yakhe yokuthi izembatho lezo akumelanga zigqokwe ngoba zingabangela imikhuhlane. Unkosikazi Misairabwe Mushonga wake waletha impahla esetshenzisiweyo ngabesifazana besesikhathini edale lephalamende ukuze atshengise wonke amalunga aleli dale agoqela abesilisa ukuthi ukhuluma ngani lapho echasisa ukuthi intengo yalezi mpahla kumele yehliswe. Abanye abagoqela umphathintambo obona ngezemali umnumzana Patrick Chinamasa bakusolile lokho besithi bekungamelanga abuye lalezi mpahla edale njalo abanye abesilisa babikwa bephume phandle ukuze bengazibheki lezi mpahla. Unkosikazi Misairabwe Mushonga uthi intengo yezinye izembato ezisetshenzisiweyo ngabesifazana sezehla ngenxa yokukhuluma kwakhe ngalolu daba ephalamende.
Ukuthi nje lami khona phasi bebekungishiphuze ngibone ukuthi abantu bamangeswayini yeka nangikutshela lokuthi izimbato bezizigcwele e-16 ngathi ngisiyathenga mina ngangithenge e-16 abantu bedlula bekade amabhasi. So angikwazi ukuthi into sibili engazathi sisethusa abantu ukuthi leyi ilethe ephalamendi kuyini. Angikwazi nje abantu bona laba abahlala ephalamendi babahlali labantu kuba nxa behlala labantu bakuyibona langa lenani. Into endlela khona yokuthi nxa singawulepha wafika nabi ngakukhuluma khona abanye ngabahlala phansi bahlela bathi uprincess uqalisile izizobeze zokuhlala akula nto njalo eyenzakalayo. Sekwakumele ngibuyela wabona bazi akukanjani bayikhuzela ukuthi ingabe yiyiziyini bakanjani. Lama-pesi ngenza khonokho ukuthi babona ukuthi nxa ngisithi i-$2 lezo liyi-$2 and ngathi ngikukhuluma lakhapho amapesi imali yokuthengi pesi soyela yekathi kayilungisa into abayikhona yonke kodwa kayehlile ngoba kwakubona ukuthi awusebenzi ukuthi nxa la bantwana abangu-5 ungitshe ukuthi mina ngizathethelinye-$100 ngithe ngamapesi. Yikho vele sengiyijelile ukuthi nxa kule ndaba engikwazi ukuthi iyahlupha ngiyalenga ingafuni ukuthi kubeke izongithekisayodayo iyiqahamanga ngiyahlembule sesingiuzengise ukuthi nango engikukhulumayo.
Usanda ukukhuluma njalo ephalamende ukuthi wena okhuluma ngalezi zigqoko zangaphansi akufanelanga ukuthi kuvinjelwe lezi abantu abazigqokayo nje.
Nxa umuntu ugqoka lapho esikwazi khona siyakwazi ukuthi kube yindawo ethatha imikhuhlane ngokuphangisa. Siyakwazi ukuthi singaze sihambe yithe kumbe sihambe ngenezikise silawo ama-shop uyangena sibile lawana athiwa ngama-oxfam shop ama-charity shop uyabe kuphilisa impahla ezamasekendini akumangalisi sigqoke impahla yesekendini kodwa-ke kuyabe kukhangelisisa ukuthi impahla leyo ethengisayo impahla kulungile isigezisiwe yini ingaba iyinto ethengisayo na ilizwe lethu lihlelephi kungayisikho ukuthi kube gqoko lolo lukhono lokuthi lizeke kulalimangawuhle. Yebo ngingase ukukhuluma ngento yokuthi hhayi ngeke bekanti futhi njengelizwe futhi thina sesiphila ngempahla esizinikwayo naphansi kuba kumele lapho sizimele ngelizwe kodwa izizavokhathesike limangakuhle siyakwazi ukuthi ayisikho lokuthi abantu bathanda ukuthi bagqoke igqoko igqoko ngabanye abantu yikudube ukuthi nxa yenza imali la uyabafuna into yakwenje ozayiphathe emzimbeni wakho.
Unkosikazi Priscilla Misairabwe Mushonga ngomeli wedale lephalamende engowe-MTC ekhokhelwa ngomnumzana Walsh Mencube. Lilalele ingxenye yengxoxo le kusasa kuhlelo lwethu oluphathelane labesifazana. Abadlali bomdlalo wenguqu abaduma bedlalela iqembu le-Highlanders bona abazibiza ngokuthi yi-Highlanders Legends bake bethekelela elizweni leBotswana kunsukwana ezedluleyo besiyancedisa iqembu lakhonale elinotwane ukuthakazelela ukufikisa iminyaka engamachumi amahlanu. Kubika uJoseph Njanji.
Abadlali laba sebathatha umhlalaphansi babizwe ngomunye wabo isiphathamandla seqembu leNotwane uLawrence Phiri, laye waduma edlalela iqembu le-Islanders waphinda njalo waba yimanager yaleli qembu ngesikhathi eseyele ukudlala. Ilunga leqembu le-Islanders Legends uMarco Dube uthi iqembu leNotwane livele lobudlelwano obuhle leqembu le-Islanders ngoba kungasuye yedwa uPhiri osuke kuqembu le-Islanders esiyalisebenzela.
Okusihlanganisayo ukuthi iNotwane our coaches from Islanders like Kuperi Tak. He was at Notwane, was one of the first coaches to go back. Then was aware of Lawrence Peer. He is now a board member of Notwane. And he's the one who initiated this trip. Which is the trip here to go.
Iqembu le-Islanders Legends ilwe linqobe kumidlalo yamakhehla ngemva kokunqoba leNotwane nge-4-2 kusigaba se-semifinal, kwathi kumdlalo ye-final linqobe le-Swift 11 nge-4-3 ngemva kokutshaywa kwembekwa. Umfoka Dube uthi abeqembu leNotwane bathe bazaphanga labo belandele beze kwele Zimbabwe ukuze
isikhathi kasavumi. Siyabonga Jakhale Zansi Joseph Njanji. Kuwoza Friday lamhlanje sizweni uBenedict Nhlapho lojaha uPK Phakamani Nkomo leqembu lakhe leNapolo Express.
Lensizwa yasehuvuluma ePlumtree uphike inkomo leqembu lakhe leNapolo Express besithi isiponono sami nxa ngikutitshazi kuquqa inhliziyo ngigodo lemathanjeni ngenxa yothando. Ngapheleli lapho-ke uthi ke nxa ulokungidlisa lahlukhezo uhluze lawo ngefosholo umuthi wakho. Yangena sakudlala lesizwa kwezomculo incedisana labaculi abafana lo Allen Ndoda, Ndux Junior, Modus Chauke, Insindiso yamaNazaretha, Alfred Mangena kanye lo Madala Boy phansi kwePK Promotions eloke ikhula esiyaphambili lalamhlanje. Utheke ngokuthenga yakhe imitshina ukucindezela imiculo ngo-2012 waseqala ukufikelwa imicabango yokupheka ezakhe, kanti-ke yizo lezi esezize zavuthwa lo nyaka ezikulimbiza ogama layo kunguhamba Sgubudu. Ayakhuluma-ke amagama azo zonke eziyisikhombisa ezikule dlalathe. Kukhona ethi umona kuze uhamba Sgubudu ilandelwe ngusiponono sami, bese kusiba ngugama lami kuze uthemba lami, yena-ke owelanywa ngokwakhalanyonini, bese kusiza icinathunjana u-asibambaneni. Iqembu leNapolo-ke lona lithi isivele yasuka yahlala ngaleli dlalade labo lokuqala, kanti kephupho labo ngelokuthi babe lesabo isitebeleso zomculo esizamisana lamagama amakhulu aziwayo afana labo Kalawa, Ogalo labanye abanjalo. Baphuma-ke enkundleni ngale ethi yekela umona ngoba ungaphikelela uzafuhlupheka. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Siyabonga Nhlapho, isikhathi sesidliwe ngomangoye izihlobo zami, kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Amakhulu ezakhamizi zakoBulawayo ziyatshengisela esitaladeni zisola isiphatho sabasakhulayo abenza amadili bangene emacansini bebanengi. olwela ilungelo loluntu othunjwe ngombimbitho uIta Izamara ofikise iminyaka yokuzalwa engamashumi amathathu lasithupha lamhla engazakali ukuthi ungaphi. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Lilani.